siyabonga Chris Lomavela silichona njani emakhaya yikudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lesi singumo seConcord sibuye ngemva kokubana iConcord yona leyo ike yathi ngo-2014 yathi yona umthetho lowe yona nxa isithi iyawuhlaziya asomthetho opromota ilungelo likaZulu.
Umthetho ndaba we-Constitutional Court wesula umthetho we-criminal defamation wona obusetshenziswa kakhulu ukuhlukuluza intatheli zindaba.
Ngakho ke ukubotha kwakhe lo ngayo kutshengisa ukuthi mhlawumbe abakugatha olubusayo i-executive angabe sebehama ukuthi bangenele indlela ayenza ngayo izinqumo kumacala afika kuye ukuba atsho ukuba angathuthiswa loba angathuthiswa ukuthi kulecala loba akulacala.
Lanxa ebotshiwe ngecala lokusebenzisa ihofisi yakhe ukwenqabela ukuthonisiswa kuhle kwelinye icala, umthuthiso omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana ubikwayo besemsebenzini namuhla. Kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba siphatha udaba lokuvalelwa kwezakhamizi zakoBulawayo amanzi ngomanisipala. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba we-Constitutional Court namhla unqume ukuthi isahluko 96 somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ebesisetshenziswa ikakhulu ngabezombusazwe ukuhlukuluza intatheli zindaba kasikho emthethweni. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba iMisa Zimbabwe iyo ebikhweze udaba lolu incedisana lentatheli zindaba ezivalisa unqaba machazi uSidney Sayize, uGodwin Mangutshka, loRoger Stringer besithi icala le-criminal defamation kumele lesulwe ngoba lisephula isisekelo sombuso esitsha njalo lisetshenziswa mahlayana ukuhlukuluza intatheli zindaba eziloba izinto ezingathakazelelwanga ababusayo. Umthethwandaba lo wawuke wethula isinqumo esifanayo eminyakeni esanda kwedlula kodwa usebenzisa isisekelo sombuso sakudala. Umqondisi weMisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi bayathokoza ngesinqumo sanamuhla.
Umthetho obunga ukhanya uyenzelwe kulabo ababusayo kwenzela ukuthi bengakhangelwa nguZulu, bengakhangelwa ngeso likaZulu, ukuthi labo bazama ukuveza izinto ezimbi abazenzayo bese kuthiwa hayi siyakubopha sikufake ejele ukulobeleni kulokho. Lokho ke siyakuthakazelela. Ngithi ngamafitshane lesi singumo seConcord sibuye ngemva kokubana iConcord yona leyo ike yathi ngo-2014 yathi yona umthetho lowe yona nxa isithi iyawuhlaziya asomthetho opromota ilungelo likaZulu, kodwa ithe isikutsho lokhu isithi yena isebenzisa isisekelo sombuso esidala esithi Lancaster House Constitution. Yikho kwenze ukuthi thina sihambe ecourt siye ukuthi hayi uma lisithi umthetho lowu vele awuhlali kuhle kuloZulu, awenzi ukuthi uZulu athakazelele ama-rights abo, lisebenzisa iLancaster House Constitution, yona iconstitution yevele esasiyisola kakhulu thina umphakathi weZimbabwe. Angeke lumthetho uvunyelwe ku-constitution entsha, i-constitution yona esisekelo sombuso epha uZulu ama-human rights ambalwa ukwedlula iLancaster House Constitution.
Kungaba kujabulisa ngempela mnumzana Ngwenya ukubana lumthetho usuyesuliwe, kodwa isakhona eminye imithetho ehlukuluza intatheli zindaba efana le-POSA kanye le-AIPA, lenzani ngalimthetho?
ukuthakazelela lokho akuthi ukuthi sesithakazelele ukuthi intatheli izindaba sezikhululekile kuleli lizwe. Sithakazelela ngoba sikubona nje kungesinye yesitina, yezitina eziningi okumele siziyakhe ukwenzela ukuthi sibumbe indawo yentatheli izindaba eqinileyo esingathi ngesikhiwa yi-building block towards total liberation of the media space. So sikutsho lokhu sithi nje ngokunye kwalokho okuningi okusamele kwenziwe. Siyazi ukuthi enyakeni emlutshwane edlulileyo bese kuvamile ukuthi lo laba ababusayo bengabona ngathi hayi sebevezwe izintatheli izindaba behle bekuthumela amapholisa bethi criminal defamation.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya ngumqondisi weMisa Zimbabwe sixoxelaye eseHarare. Lanxa ebotshiwe ngecala lokusebenzisa ihofisi yakhe ukwenqabela ukuthoniswa kuhle kwelinye icala, umtshutshisi omkhulu karhulumente umnumzana Johannes Thomana ubikwaye besemsebenzini namuhla. UThomana ubotshwe ngomvulo esetheswa icala lokukhulula amanye amadoda amabili ayetheswa icala lokuzama ukubhomba iplazi likamongameli Robert Mugabe. Umiso yemthethwandaba izolo wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso efika inkulungwane eyodwa yamadola. Abezombusazwe labacubungula ezemithetho sebeveze imbono etshiyeneyo ngokubotshwa kukaThomana. Omunye wabo ligqwetha umnumzana Lucas Nkomo, yena othi udaba lolu lukhanya lulokwenza lokulwisana okukhona kubandla leZANU-PF.
Ngabe kuveza ukuthi ugatsha lukahulumende ludelana njani nehofisi kababa Johannes Thomana njengomthuthisi omkhulu. Sikhangelele ukuthi isikhundla sakhe ubaba uThomana yisikhundla esikusisekelo sombuso i-constitution. I-constitution njalo yiyo efaka izinqumo zokuthi kufanele asebenze njani, njalo asebenze kungena abangenelayo kwizinqumo zakhe. Independence ye-office yakhe njengomthuthisi omkhulu. Ngakho-ke ukubotha kwakhe lo ngabe kutshengisa ukuthi mhlawumbe abakugatsha olubusayo i-executive bangabe sebezama ukuthi bangenele kundlela ayenza ngayo izinqumo kumacala afika kuye ukuba atsho ukuba angathuthiswa loba angathuthiswa ukuthi kulecala loba akulacala. Eyinye indlela esingayikhangela ngayo ngeyokuthi njengoba lokulwisana nje okuthile kubandla leZANU-PF ngabe kuveza ukuthi uhlangothi lolo olungabe lusekelwa yilabo abalamandla okumbopha ubaba uThomana ngabe kuyilo solubona ukuthi mhlawumbe indlela asebenza ngayo yena kuhofisi yakhe aluhambelani le mikhankaso yabo njengohlangothi lalo livame ukuthi libone ukuthi lungathatha intambo zobuso.
Owake waba ngumtshutshisi omkhulu ubabusobusa kulandebelelayo wake wabotshwa emveni kwalokhu wahle wakhitshwa esikhundleni, singabona kusenzakala lokhu kuThomana kumbe singabona esila?
Ubaba uThomana uma sikhangela isikhundla akiso kuyasuka kukhanye angathi sekuyisikhundla esingaqinisekanga ngokuyisisekelo sombuso uma umuntu oseke wangena emthethweni esetheswa amacala okungalandeli umthetho abuye aqhubeke ekuleso sikhundla.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ziyaqhubeka inhlamba phakathi kwamalunga eZANU-PF athi umnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Chris Mutswangwa phezu kokudonselana okukhona kuleli bandla. umtswangwa yena ongumphathi ntambo obona ngendaba zababe ngabalweli bempi yenkululeko uthi umoyo ngumthengisi ivaka lendoda elabaleka empini. Ependula enkundleni yeTwitter, umoyo yena ongumphathi ntambo wemfundo yaphezulu uthe umtswangwa lisela elalintshontsha izigqoko zabesifazana ezangasese kanye lamapitikoti ngesikhathi sempi enkambeni ababehlala kizo esiyathengisa. Umtswangwa wethu le amazwi la ephephandabeni leHerald namuhla esithi umoyo nguye okhokhela icele elizibiza ngokuthi yi-G40 njalo obangela ukungezwani kuzanu PF. Ngalokho uthi kumele axotshwe kumbe aphume ayebumba elakhe ibandla. Kodwa umoyo yena okhanya sehlamukelwe ngamaphephandaba kahulumende njalo osisilwa impi zakhe lamanye amalunga ezanu PF enkundleni yeTwitter uthi umtswangwa uyawumana. Kunsukwane esanda kwedlula umoyo udobhanele sikhulumeli sikamongameli Mgabe umnumzana George Charamba kwaba luthuli wamtshela aqatha agoqela ukuthi uyisiyelele. Ngokufanayo uCharamba laye wethu liyaqatha ewaqondise kumoyo. Ukuhlaziya impi le sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sipanda.
Ngibona ngani inhlamba lezi abazikhiphayo kazitshengisa ukuthi bangabe bengabantu abakhulileyo njalo indlela abayo ayihambelani le ndlela okukhulunyiswana ngayo kwezombusazwe nxa kubangwa ukuthi kwazi ukuthi ongani angakhokhela kumbe oseke wasebenzela ilizwe kahle ngubani. Kusitshengisa ukuthi hayi kuzanu akula kuzimisela ekwenzeni ukuthi ilizwe libe ngcono nje into yonke singathi iya ngokuthi okhulumileyo ngubani njalo singamthini kuye sithi ku-personal ngesikhi ukuthi hayi into abazibangayo labazikhulumayo azilani lobani njalo azilani le ndaba zelizwe badlala nje kakubi bengabantu abadala. Singazi ukuthi kathi bahlutshwa yini ukuthi bakhulume indaba ezimqoka esifana le ndaba zokuthi njengoba ilizwe lisiba le drought kanje kuzenziwa njani ngalo mnyaka njalo uhulumente uzasebenza njani ukuthi asize abantu ukuthi bangaqedwa i-drought lesikhangelane layo.
Uthi uJonathan Moyo yena kayisuye nkosikazi Joyce Mujuru owaxotshiswa nguye ubaba umtswangwa. Uthi nxa ecabanga ukuthi engamxotshisa kubandla akhohlwe. Uthi ningalawa mazwi.
Ngonani kuzima kakhulu ukuthi umtswangwa laba bazibacabanga ukuthi kungaba lula ukuxotsha uJonathan Moyo ngoba befuna nje kube njalo njalo bengavumelani lokuthi yena mhlawumbe leqembu mhlawumbe asebenza lalo abangalithandiyo. Udubo olukhona phela ukuthi nxa bexotsha uJonathan Moyo kuza fanele baqale bawelelane lo mnumza lo president Mgabe baqale bathole ukuvumelana lo Mrs Mgabe njalo kufanele bakhumbule ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru waxotshwa usebenze uMrs Mgabe kakhulu ngakho khonokho mbone nganako sose kubafikise endawo kakhulu abaleqembu elikhanya lisithi lona livukile lezinsuku.
Umnumzana Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele Bhilithani. Abaphila ngokuthwala abantu kanye lempahla phakathi kweZimbabwe leBotswana abaziwa kakhulu ngokuthi ngomalayitsha sebezahlawuliswa imali ephezulu nxa betholakale bethwele okwedlulisa amalawulo. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathi ntambo weBotswana obona ezohambisa umzana Thenolo Mabeu utshele idale lePhalamende ukuthi bayakhathazeka ngabathwala impahla ngemota ezincane bedlulisa amalawulo. UMabeu uthi kulezi mota okuvame ezenjiva esebenzisa kakhulu umncelo wePlumtree zibalekela ukuminyana eBaitbridge. Uthi ukuthwala kwabo oze ufice imota isihuba phansi kufaka impilo engozini ngoba kuvimba ukubona kahle kwabanye abatshayeli. Ukuqinisa izibopho iBotswana esithetheyo, uMabeu uthi omalayitsha kuzamele balinganise isisindo semota zabo umabholorha enza lokhu amaway bridge. Uthi abazatholakala bengaphezu kwesinto esivunyelwayo bazagwetshwa ukugoqela lokuthi amapholisa abakhaphe besiyaphuma elizweni. Lo ngomunye umthwalo onzima kulabo balamabhizinisi kwezimusi wokulayitha uOzias Ndiweni uthi okwabothongo kwezandla uthi ukwehlisa inani lempahla abazithwalayo kutsho ukwehla kwenzuzo.
Ukuba mnengi kwemthwalo yikho okusisizayo ukuthi lathi sibe lesikutholayo okuyiprofit yethu kumbe ningathi igain yethu, ngoba imthwalo nxa emlushwana kabe ungelanto oyihambeleyo. Uzafica ukuthi sulahlekelwe into eziningi, awutholanga mali kutrip eyodwa.
Uqhubeke esithi ngesikhathi esifitshane babona inhlanganiso kahulumende yebutha imali ezimra ikhweza imithelo emngceleni ukwehlisa inzuzo yabo.
Sithole nzima ngemali esizibhadalayo ebhodi. Nxa sekulethwa eminye imithetho emitsha kuleli lizwe lakho kusho ukuthi ukuthwala nzima kwebhizinisi lethu esikilo leli. Ngakho kuyabe kungasancedi ngangcono umuntu athole ezinye indlela zokudinga imali.
Ukanti uMbulelo Maduna yena uthi ngitsho le ndleleni bathwaliswe nzima amapholisa eZimbabwe amanye efuna ukufumbathiswa phezu kwengxaki abazibona emngceleni.
Thina nje abomalayitha sesihlangane lobunzima obukhulu ngenxa yokutshintshwa kwemithetho ebhoda. Ibhoda seliwome kakhulu, labantu laba abasabuyi kuzethenga. Bese sithi ungabuye kuseni ntambama ubuye lugcwele. Kanti sesihlala 3 days singabelanga ekhaya. Ngodubo lwebhoda lona lelo engikhuluma ngalo, la mapholisa indlela yonke bayabefuna imali uze uyefika ekhaya. Nxa uthula abantu abalutshwane ufuka ungasela lutho.
Lesi ngesinye isipikili esinzima kubhokisa labo balayitshayo ababhekane le bhizimusi elehlayo ngenxa yokungatholakali kwempahla eziningi eZimbabwe. Kungakho abangaphandle kwelizwe abasasebenzisi kangako ukubuthumela impahla. IBotswana yona ithi iyakhathazeka ngendlela impahla ehamba elenga ngayo kubomalayitsha, noma nje yakhipha umthetho ovimbela lokhu ngombimbitho ka-2014. AbeZimbabwe bayaziwa kakhulu ngokupakitsha noma yini, ikakhulu uma bephindela ekhaya ngekhefu. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseGaborongo leBotswana.
Lamhlanje ku Live Talk sikhangela ukubotshwa kukamtshutshiswa omkhulu kahulumende uMnumzana Johannes Thomana ngecala lokusebenzisa ihofisi yakhe ukwenqabela ukuthoniswa kuhle kwelinye icala. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano bele Russia lamanye amazwe uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lihlasela kwele Syria aze ehlolwe amaqembu wonke abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo. Umthethwandaba we-High Court kwele Australia wale ukwamukela isicelo sokuguqula isinqumo esiphathelane lokuphindiselwa ekhaya kwabadinga ubuphepheli kulelo lizwe, okuyisinqumo esivumela ukuphindiselwa kwabantu abedlula amakhulu amabili abadinga ubuphepheli. Lesi sinqumo siphume ekuthethweni kodaba lowesifazana wakwele Bangladesh okweze udaba lwakhe kulumthethwandaba ephikisa isinqumo sokuphindiselwa kwakhe ekhaya wavalelwa enkambeni. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lomnumzana Colin Nyabadza, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada esithumezela isikolo ekhaya ingwalo zokubala lokunye okufanayo. UNyabadza owafundisa isikolo eziningi eZimbabwe uthi uthanda ukuthuthukisa impilo yabantwana abaswelayo lalabo abazintandane. Uthi usebenzelana lenhlanganiso eziningi ekudingeni konke akuthumezela ekhaya lapho impahla le ethakazelelwa khona nguZulu. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngafundisa eZimbabwe from 1993 eMatovo District esikoleni okwakuthiwa iChewondo Primary School until 2001 ngo-April lapho ngasuka khona sengibuya eCanada. But ngingumuntu othanda abantwana ikakhulu and ngingumuntu ozonda ukubona omunye umuntu edubeka ikakhulu, kuyikuthi nxa ngingakwanisa ukuthi ngiyenze something. So ngaqalisa ke ama projects okuncedisa abantwana le izakhamizi up to today lokungisenza lawo ma projects. so kwangiphusha ke kwangifuqa ukuthi ngiqalise inhlanganiso yokuthi ngincede abantwana ukwenzela ukuthi ngincede abantwana abaningi. So ngirana i-organization okubizwa kuthiwa i-Colin Nyabaza Children's Voice Charitable Trust. Siyaqoqa izimali, sithenge into ezinye nge-furniture, sakhe ama-classrooms, izindlu zababalisi, izinto ezinjalo zokuthi abantwana bafunde kahle.
Yes, ngathi manje sincedise izikolo ezingaki?
Sesincedise sibili izikolo eziningi ezidlula ezilitshumi. Sincedisa izikolo ezisebubi, sincedise izikolo esemadobo lapho engamfundisa khona, eMtasa lapho engivela khona, eBinga leCholocho. Isiqokoqela sethu ukuthi sifuna ukuthi senze sibili umsebenzi ozwayo singakadluleli kwamanye ama-districts akweZimbabwe. So engingakutsho nje ukuthi asesincedisile sibili izikolo eziningi and njalo labantwana abaningi.
Ye, imali liyithatha ngaphi yokwenza konke lokho?
Imali leyi siyayiqoqa enhlanganisweni ezigcwele umhlaba wonke nje jikelele. Sesithole uncedo enhlanganiso ezise-Britain, inhlanganiso ezise-Canada lapho engihlala khona, inhlanganiso ezise-Australia, inhlanganiso ezise-America lapho ohlala khona. So ngingathi nje jikelele, umhlaba wonke nje jikelele.
Akunzima yini ukuthi lidinga imali?
Akunzima sibili, kodwa nxa uvele kuyinto oyithandayo ugcina ungakubona ubunzima bakhona.
Singathi ke nxa usukhangela phambilini abantu bathini nxa license libancedisa ngakho konke lokho?
Abantu bayathaba sibili, ikakhulu ngoba uncedo oluningi okwakathesi i-district esingathi sithole uncedo oluningi yithi yi-district yebubi, abalamlomo lakathesi ngoba lokhu besibhalela izincwadi sibili bethi into elasiyenzela yona asikaze siyibone. Ngoba kwesinye isikhathi siyancweda ikakhulu kade benganakaneli ukuthola uncedo, so sibonga uku-identifya isikolo leso ukuthi hayi isikolo leso sifuna uncedo and then sesibuya-ke sesilo ncedo sukade bengaku-expect. So kuba yinto emangalisayo kabi, so besithola sibili izincwadi eziningi besibonga. And okwakathesi sithole uncedo lokwakha i-classroom block kwesinye isikolo okuthiwa yiseshawe ebubi.
Lo ngumnumzana Colin Nyabaza, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada, obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zejahe elidala uChris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izolukandaba mthokazi omuhle walomkela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ngodaba lwamanzi. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga baba kahle.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwamanzi lapha? Sizwa ukuthi izakhamizi eziningi kakhulu zivalelwa amanzi ngenxa yezikwelede. Ungasitshela ukuthi kuyinokuzwa?
Ye, kuliqiniso ukuthi sikhuluma kade kathesi izakhamizi eziningi i-council iyabhoda ihamba ivala amanzi abantu abangabhadaliya. Kodwa ngenxa ye-background encane eqathe kule ukuthi i-council liyaba lesikhathi lapho ekade sihamba si-attach impahla zabantu abanzinika amasamoni. Kodwa-ke abantu basekuwe kunanzela ukuthi hhayi sibona ngathi leyo kuyimuva enzima kakhulu ehlukuluza abantu ngoba nxa sesathole i-property yake kuba nzima ukuthi abuye futhi ayithole. So kwasekuthiwa usathane ongcono ngolo ukuthi u-council aphume aye ebantwini avale amanzi. Kodwa lokhu kungakwenzakali futhi ngoba segcikele ukuthi i-council yacela ukuthi kuyakufanele ukuthi kuqakathekile ukuthi ikhulumisane labantu. Izakhamizi lazo njalo futhi kwakhulumisana lazo zacela ukuthi nxa kuyikuthi kulokunzima ukunzima kukhona singarobhani. Abantu abaningi abasebenzi, abanye abasebenzi abaholi ngesikhathi. So zonke lezo zinhlupho ezikhona ngenxa yokuthi i-economy yethu lapho elizweni ifile. Ngokunjalo zasebacela ukuthi abantu kangcono bayekwenza bayelungi bayecela okuthiwa ukulungiselela bavumelane okuthiwa yi-payment plan ngesikhiwa. Abantu basebecelwa ukuthi kungcono benze ama-payment plans ukwenzela ukuthi bangakhathelwa amanzi. Kodwa-ke kube le nkinga yokuthi abanye abasawenzanga ama-payment plans, abanye bawenzile kodwa bangasalandeli. Ngokunjalo ngananzele i-council khathesi sihamba ilandela bona abantu abanjalo, ihamba iqhuma amanzi izama ukuthi abantu ababuye bazobhatala. So-ke liqinisa amanzi aqhunywa and ilisuthi izakhamisi ezihlala lelokwalesikhathi.
Manje njengoba umkhathi wona utshisa kangaka, baphila njani abantu bengela manzi?
Yes, ngimelana esibili okugcweleyo. Abantu eZimbabwe baphila nzima khathesi. Umkhathi lawo futhi ungananzelela usiphikile kwalesi sikhathi, akula zulu, ngiyananzela ubani abantu abaningi indlala ikhona, abanye njalo uzananzela kulabantu asebaqhuthunzeka sebamavendazi, ama-informal abakwi-informal sector, abalanda uzokuthengisela lawo batshona bekhithi bebegcwala igama lonke. So kungakhangela sibili, hhayi impilo yakho ninzima, sokufanele ukuthi iyaluka kuthiwa kuya ngezisuso zabantu. Inkosi ngayiyangenela uba incedisa ilizwe leZimbabwe ngoba khathesi akuphileki, ngoba labasebenzayo futhi balohlubo lokuthi abakwazi bayahola nini, abanye bathatha uholisa imali ezingenelanga. So-ke konke loko luhlupho olukhona, kodwa ukhansi labe sesithibela lingakhohlwa ukuthi lami isa ukuthi ngithole imali ukubana amazwi ngiwadonse ngale ngibuye ngiwahlanze lokwana amazwi bedinga ama-chemicals ukubana bakline. So imali ingabhadali kuzaba le ngozi yokuthi ilandi zaphila nzima ngitheni lanisa amazwi angcolileyo ithele lihlaselwa yimikhuhlane. So-ke ungakhangela abantu babali kwelitshe lembokodo yeZimbabwe la.
Lona udubo lwamanzi kodwa lunjani lezi nsuku, ikakhulu ukuvalelwa lokunye okunjalo?
Amazi kulezi nsuku lungcono ngoba lokhwana okuvala ukuthiwa yi-load shedding, hhayi i-council andiyakumisa kulwana iminyaka leyana edlulileyo. Kodwa-ke siloku sisenza loko kuthiwa yi-water rationing, ukuthi amanzi aloke uvunyele ukusebenzisa amanzi athile ngelanga. Khathesi ungananzela ngapha kulo msukulo u-identity sebucks abantu bavunyela 500 liters ngelanga. So kuyindlela yokuzama ukuthi kuncengwe ukuthi la manzi amalitshwana asele ngalo emadamu azame ukudonsa abantu engxenye kuzakufika isikhathi esithile. Kodwa njalo kule ngozi yokuthi ngayizile ngaye lingaqhubeka linye njengoba likhanya ngathi alini, asikwazi engxenye kungaza futhi ukuthiwa hhayi sesiqhuma futhi ngamanje isihlalo se-500 sesiya phansi. So kungumthandazo yabantu ukuthi aluba inkosi la iyangenela izulu line ihlisa amadamu abe la manzi engxenye singahlala kulesi, ngoba ngaze kuqhunywe kuye phansi kuzathi ukuthi abantu futhi sizahlukuzwa ama-penalties ngoba ngayisemalitshwana abantu abaningi abalazinhle abanye bahlala kulamaloji amaningi abantu bahlale banendlini. So kuyaze kusuba nama-penalties okusenza futhi impilo ibe nzima kangaka futhi ukuthi abantu baqhubeke bebhadale.
Hhayi, kwezwakala isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli abahle.
Hhayi, lathi sibongile ubelela ngelihle.
Ngiyabonga baba.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Sibonge uChris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kusiphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili, umthetho ndaba we-Constitutional Court wesula umthetho we-criminal defamation. Kuqhubeka kusiba kubi ukulwisana kubandla le-ZANU-PF. Umnumzana Jonathan Moyo, lo mnumzana Chris Mutswangwa bephoselana aqatha. kwanele kwalamhlanje. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo, Lilani.